So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
So we
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtos isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo.
Lento besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu lengqondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu.
So kulokwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela imibiko ethi bazahlaselwa njalo kungafika umhla ka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo ekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso leithi uhlelo lolu lusemthethweni njalo ithi ukubotshwa kwamalunga ayo osokuke kwenzakala imizamo kahulumende yokuyibhidliza. Odokotela bona sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Sixoxele siphathamandla seAtos uMnumzana Mduduzi Jubane wasichazisela okunengi.
Ukuqhubekela phambili yikho kanye sibili ngoba isimo esikho khona zezinto akukaveli into ziyawe siyabona kathesi kukhuluma kweviki leyi so okwanamhlanje umuntu wonke nje udanile ukuthi kanti labo kuyavuka khona isalari yabisikwanisa ukuthenga umentizi yini kumbe ukuhamba njani. Njalo futhi osesikucabanje ukuthi yabona ukuthi sihambe siye buthana emalokuzini ngale ezindaweni selokuza khanye kani i-victimization iba easy. So sibona ukuthi endaweni lapho esiyabe sikhona sitshengisele khonapho ukuthi silakho ukukhalaza labo sazisa abakhulu bemahofisi ukuthi babona ukuthi sebakhangese labo ukuthi vele indibo zikatitsha sezihambanisekile especially kwi-general welfare kuphela khonapho.
Litshengisela njani? Liyabe lisezikolo kumbe emgwaqweni?
Ya sathi kukhangelisisile khonapho sathi ukuya emgwaqweni uyabona kakhulu thina especially thina belokuza ungena nje estridini wakuthiyathengisa kungathengiseli uyakwanisa ukubuza ukuthi yangaphi namhlanje. So vele ngabantu abavele besidinga ukuthi sabasibamba bakuvalele then sebesenza into yabo abayifunayo. So we-expective ukuthi thina sizihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngendlela esilalelo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi ngaye singahamba siphakamisa amaflaga la sezisinda silambile silendlaleni. So sezizihlalele.
Okuyikho elikukhalazayo kahle kahle ngalesi sikhathi kuyini?
Imali yethu leyi engase inuza every day every time sangenzelwa kathe ezivele ukuthi ayisekho anjeyabona thina savele sakhuluma kuqala laphana sisahluphana la komthuli ukuthi no thina sifakeleni imali yethu ngama-US dollar njengathi vele isi-rating only isi-rating ngekhalendi isalari yethu ngendani ngama-US andako because izinto sizikela kithi anjeyabona bona basivalavala esithi esamakhushini siyakhushina siyakhona but the cushion is not doing anything. Amafandele ngapha zikhathele ngokwehlukana le muzi uyabona ukuthi usuke uye emsikolo ufuna i-$40 yokuhamba yokuphendula imuli ngapha ingapha ethawuni wena ungala abantwana awukwanisa ukuthi bayedlala ngapha umama laye bebambahamba edorobheni wena ungala emakhaya so kwakathesi ukuthi uhambe usiyaphenduka sakwanisi yawa vele inokuzeka our families kanye sezikulobuza sezixega in fact anjeyabona because we are bound to live 90 days away from our families ungatuphenduke khonapha phakathi kwelokuza akula into yakhwanisa ukuyenza akula mali zakhwanisa ama-mapita akhona athini abe mazili sokunzima ebantwini. Elakusasa nje kuphele ukuthi kusasa sikwanise ukubuthaniswa nje ukuthi sibuthele lapha njengabantu abasebenzayo ukuthi lathi sizokhanya ukuthi silani kusasa. Akuhlekho yaba nodiko olukhulu lolu kwathi siyaluphala khonapho simele ukuzophuma emsebenzini nge-6-5 years konke esingezo.
Intengo yempahla-ke iliphethe njani le yamabhasi?
Intengo yempahla bona abantu bayabe sithi irethi likhwelile impahla zethu kuhamba siyethatha ngaphandle kwelizwe but isalari yethu yalethe don't have justice. So impahla zethu kathesi even ezenzelezo ezemkhambo lezi ezithengiswayo lezi abazithi ngezishiphileyo lezi asisakwanisi because zi-cheapest last time when I checked. Izolo bengikhanyela lami i-6 zami nesezidabukile ndithanda yakunolunye ekhanyela thole i-$60. Anjeyabona and i-$60 yangikhona ukuziphume manje yabe funa ibhondi futhi i-RT debt yangikhona yabithi kuma-$80 $90. So it's very difficult now to dress up properly ube sivalashi dressing as a teacher ume phambi kwabantwana sibili akusela amatha amaningi wakhangela izicathulo sebethungisa amabhanti kanye seqamuka. Njengehembe lezi ukhonga ukuthi ungathungwa nje khonokho ukuthi lami ngikhanye ukuthi ngembethile so ingasahlangani.
Umnumzana Mduduzi Jubane ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esegokwe. Sokuqhamuke ukwesaba okukhulu kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko osenkundleni zokuxhumana othi bazahlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Izizalwane zakwamanye amazwe zike zahlaselwa njalo kwele South Africa ngenyanga edluleyo kwafa abanengi abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela abokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Njengamanje ngicabanga ukuthi singakhuluma ngokuqiniseka ukuthi zonke lezi zinto esizibona empeleni uhulumeni uyena ongemba kwa yonke lento ngoba ngikhuluma njengamanje ngiphuma eGosi Mampuru prison lapho okunabantu abawu-19 ababoshwe eHammanskraal mhla ka-8 August akade bevalele ngamacala wona lawa awe immigration mathi siye enkantolo uthole ukuthi inkantolo ibingazwisisani nakho ingavumelani ukuthi bakhushwe ingafuni ukuthi i-apply umthetho ngumthetho khona ukuthi umuntu mayethe ufuna ukuthi le asylum kumele angaboshwa khulule kodwa namhlanje siphuma enkantolo enkulu lapho sesithole khona i-order ehambe yafika yamisa yakuvuma ukuthi cha kungumthetho lokho kufanele vele akhushwe lowo muntu. So empeleni masingabheka ngeviki elipheleleyo kukhushwe abantu abangu-87 futhi eBoyzens naseJohannesburg akade beboshwe bagcine okungekho emthethweni ngamaphoyisa okusho ukuthi kuyinto le esingayisho ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni indlela ephathwa ngayo abantu bokuza akuyona mpela le okufanele ukuthi ngabe kufanele ngabiyenzakala so basahlasele namanje njengoba sikhuluma nje
kodwa ezitaladeni lapho lasemavinkilini le ndawo ezazihlaselwa kunjani khona?
No ezitaladeni okwamanje inani liphansi kakhulu okuyikhona lokhu futhi njalo ukuqhubeka kwenza abantu bazivuzile ibuzo ukuthi kanti abantu balapha eSouth Africa makuthiwa khona banenzondo enkulu kangaka leyo ebizwa nge-afrophobia kumbe xenophobia eyokuthi balisa abantu kuyikuthi yinto ephakathi kwabo kungenxa yani le nto yenzakala okwensuku ezimbili kumbe ezintathu siyaphela kwesinye isikhathi abantu baphila bonke kahle baze bathathelana amakhosikazi uthole ukuthi umuntu wala eSouth Africa ushade nomuntu wokuza akunanto embi kusho ukuthi le ngxabano ekhona thina njengaba abaku-African diaspora le nto besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano siyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le nzondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu esenza ukuthi kube nale ngxabano ngoba masibheke ezitaladeni njengamanje ayikho into etheni esiyibonayo abantu baziphilela nje ngokufana yilokho ukuthi abantu basesaba nokuvula iy'tolo zabo lapho kubatshontshelwayo ngoba phela bengazi ukuthi kungenzakalani mhlawumbe uma bengayivula kodwa ingxabano le besiyibona ukushiswa nokushaya abantu kuthule nje akunalutho.
Khona emahostel lapho kade sisizwa ukuthi yiko okuphehlwa khona udlakela kumi njani?
Khona nakhona emahostel kulezo ndawo kuyahambeka nje kuthula kunanto ethile eyenzakalayo sizwile sibonile nje omunye umbiko futhi okade oqala ukuzula namhlanje osuka kubona lapha abachayela ama truck lawa ama long distance uthi wona lapha phakathi kuka October mhlawumbe mhla ka 15 ngo 19 ngisakumbuli kahle bazokana futhi babuyele bayedoleka baxoshe abantu o driver bangaphandi labo kuza into esiyaziyo kakhulukazi ukuthi yona lenhlanganiso ebizwa nge ATDF inhlanganiso yodlame nodlakela yona enye yezinhlanganiso edale yino udlakela belukhona and sokungenzeka ukuthi bakhona abayisebenzisayo ukuthi yenze lezi zinto ngoba labo abayikhokhelayo nomthetho awukafinyeleli kubo ngoba thina besibhekelela ukuthi abantu abayibona abangemva kwale ngabantu bekufanele ukuthi uhulumeni ngabe sebabothile ngoba phela nakho kunama organizations afana nabo sisonke ahambe ekhuluma sobala ukuthi wona yiwo athi abantu bokuza kabashaye baxoshe.
Umnumzana Vusi Moses Panda isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukutshutshiswa kwecala eletheswa owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko kuzaqala mhla ka-12 ngenyanga ezayo kuye phela mhla ka-15. Umphoko wetheswa icala lenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lona lithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati uzaqhuba umhlangano labasekeli bezanu-PF kobulawayo ngesonto. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi abahle okhulumayo ngohloniphana umoya opindi laphana esekubandentebe. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngilapha eJoburg nje ngithanda lokuthi ngikhonzele abantu basekhaya laphana komoya kwepindi entepe nje konke lasemawana abafowethu labantwana nabazukulu lapha ngikhonza kibo laphana. Mina nje okungihlukumezayo nje indaba yena leyi esizwayo ukuthi-ke umanje kubade kufaka ama-intake la for amanesi ukuthi ezabelweni zakithi esindebeleni kodwa basuke bandisa abantu abokuza abangasibo basesindebeleni. Leyo nto ngicabanga ukuthi ayibi nomthelela omuhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kube yabhekisiswa kahle then kube sokwenza ukuthi ezindaweni zakithi phela bebese beyafaka abantu abakhulumayo ukuze bekwazi nokuthi bencedise abantu, ayisibo bonke abantu abazosi ulimi lwesishona. Otherwise bona engathi leyo nto iyahlukumeza kakhulu ilungele lathi singabantu bakamthakazi.
Nani basakaza abahle bahlethela izindaba ezimqoko. Siyacela nje bakithi ukuthi ngani umnangago yakhe ephumule kancane. Ungenelayo uchamisa sibone ukuthi uyehluleka kanjani. Siyahlupheka bantu indlala, amanzi, isifuyo akusela. Hayi hayi kunzima badala ubaba lokwakhe ezama ukuhlala phansi. Uyatshonela ukuhambe siyalelale kade imali leyo uyithola ngaphi.
Jani Studio 7 nabalaleli igama lami ngabadlela Ncube njalo. Mina ngikhulume ngokuthi indaba leyo amadoda azokuthiwa basazoqhathwa laba abakhona laba angade basabhekwa kahle. Nankoke manje sokuqala sosiba indaba enye futhi yokuthi obulawayo sosiba la madoda aziyo kumbe onesi laba sebezovela kwezinye iy'ndawo bevela like emashoneni ekodaba kobulawayo bekhona. Why vele besenza njalo? Because baphezulu lokho bephezu kwe-grand plan yabo yokuthi vele abafuni lutho kithi kuphuthuke lutho. Abakithi behlale behlupheke evene endaweni yabo. Obulawayo kumele kuhlale usebenza abantu bakobulawayo. Bafana le ma-ofisini ezithupheni ukuthi bafaka abantu abavela khona le mashonale. Kumanje igama lomntanami latshintshwa ngenxa yokuthi umuntu owayembhalela igama wayengowesishoneni. Elinye lomna wami olandelwa kwesi-4 lajinjwa futhi ngenxa yokuthi kwatholakala umuntu lo weshonela. Ilast born yangithi engumfana yajinjwa futhi igama loke wajinjwa isibongo instead of Ncube bazibhalela uDube. Kade sekunzima ukuthi yena sengongwakoDube uyedwa efamilini esingu-9 yena uyedwa wakoDube yini nale ngenxa yokuthi ugcwele bona abantu beshonela. Kade sekugogo uma engafika ekhuluma laphana esibhedlela edugula soswa ngeke amuzwe lo muntu wangkhona ngoba vele abasazi isiNdebele abasifundi vele. Izanu so ayi labantu bakithi bavotela wenizanu angazodwa amakhanda kanjani.
Bazali isimo sibi kakhulu kakhulukazi sibili kakhulu kakhulu. Ngicela lidlulisele umlayezo lowo kubangane benu abazaphathisa impahla khathesi kusiyaphela amaviki amabili. Impahla ezivele zingavunyelwa eborder lingazilethi lingabaniki abantu ukuthi zibuye ngoba ziyathathwa kulamapholisa awe anti-corruption asebophe amazimra angu-4. Ngikhuluma nje namhlanje nje so bayaqhuqa. Injwayelo liyana eRamakhwebana kayikho until further notice kayikho injwayelo. Abazi indlela yemayitengwe abatshele amabhodi babo abangobomalayitsha, izihlobo zabezingobomalayitsha bahambe bayeziphumela emayitengwe bahambe lempahla zabantu safe ngoba abasoze baphutshe eRamakhwebana. Sokusinzimele kakhulu kakhulu kwethulwa imota kubonakale ngaphansi kwayo ukuthi ilani. So please olomfo wabo olodadu wabo olani ofuna ukuthumela akake aqale ame mbijana o anike umuntu ozoyaphuma ngemayitengwe. Lokho kuzokwenza ukuthi impahla zenu zibe safe zonke. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ku-Studio 7, siyabonga ithuba elisiphalona. Mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina into engifisa ukukhuluma ngayo, ngiyakhala kakhulu ngesimo sezwe lakithi. Into ziyakhuphuka, ama-prices akhuphuka everyday, kodwa imali zabantu ziloko ziphansi. Nayazibuza ukuthi u-government wakithi ufisela abantu bezimbabwe impilo enjani. From ama-civil servant kusiya kuwe wonke umuntu osebenzayo, ngiyazibuza njalo nalaba ababefaka ithemba labo kumnankakwa vele ukuthi uzojintsha isimo ukuthi babevele becabangani, ngoba vele indlela acabanga ngayo, indlela umgaba ayecabanga ngayo, indlela ayeza ngayo, indlela ababevele beseza ngayo kudala. Ngabayahamba la amakhehla la wonke ephume, ngoba vele indlela abacabanga ngayo, indlela ka-1980 la manje sesiku-2019 singena ku-2020.
Sanibonani ku-America, i-Voice of America. Sibonge, sikabonga njalo ukuthi besinikeza njalo izindaba ezibalulekileyo. Ya, okudingakalayo lapha eZimbabwe mina ngiZulu. Okudingakalayo lapha eZimbabwe ukuthi kulanto ekhona, abantu bahamba begcwala wonke amazwe, abantu baseZimbabwe bona babuyisa belungu, bona la belungu la mawula wone khona lungisa lapha, mawuyenza uwrong uyenza uright. So bona bawona bathathela nabelungu amaplaza babuyisa belungu ukuze i-economy ibuyele back ibe right. Abantu ukuthi kona sithola umhlaba kusebenzi lokho, ngoba sinazi into zokulima. Khona manje umhlaba la ufuna into eziningi, ufuna ama-fertilizer, abantu abalamali. So abantu bahamba belandela abelungu beze beyokuthi e-Europe. So into enjani naleyo? Sekungani kuthiwa abantu ngathi bayagula emakhaya, that instead yokuthi nje babuyisa abelungu kusetshenzwe kube right. Plus umnankagwa vele akula mbuso wabo umnankagwa. Umnankagwa ngamasosha laba bahambe beyohlala kuma-barracks there, babe ngamakhomanda lapha. Kufunakala u-president ozolungisa ilizwe. Ayikhona umuntu ozokhomanda njengamanje nje, uyabona indlela ayenza ngayo, uyakhomanda lo muntu, akabonisani nabantu.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu, ibani leqiniso, lirekhoda kungelamsindo. Siyabonga. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wakwele Botswana uphakathi kokulungiselela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 23 kuyona le inyanga. Uhulumende wenkazatho osanda kubunjwa kwele Sudan usukhethe umahluleli omkhulu wesifazana. Ngokwakuqala embalini yele Sudan ukuthi lokhu kwenzeke. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Imizamo yebandla eliphikisayo eMelika yokususa umongameli Donald Trump embusweni phezu kwecala lokwephula umthetho ingene kwelinye izinga izolo kulandela ukubotshwa kwabantu ababili abalobudlelwano legqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani. Umnumzana Lev Parnas lomnumzana Igor Fruman babotshwe ngolwesithathu bezama ukuphuma eMelika besegcekeni leDallas International Airport. UParnas loFruman betheswa icala lokungenisa imali eMelika ivela kwele Russia ngokungekho emthethweni beyisebenzisa ukukhankasela uTrump lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans. Abasolwa laba babikwa bebesebenza njalo legqwetha likaTrump uGiuliani kuphenyo lwakhe lokudinga amacala enkohlakalo. Umongameli Trump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele Ukraine. Lanxa uTrump esithi abasolwa laba akabazi kule mifanekiso ebaveza bebonke. UTrump wetheswa umlando wokwephula umthetho ngokucela umongameli weUkraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademocrats baphakathi kokuphenya lolu daba emizameni yokumsusa embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uyabona iAmerica lapho engathi isingene in what we can say constitutional crisis. Uyabona isisekelo selizwe asisalandelwa. UTrump usesuke wafuna ukuthi afanane ke labo bonke laba bantu ayihlala ekhuluma kuhle ngabo opresident ababi oPutin bonke laba be North Korea, Philippines. Uyabona ama despots vele abantu nje abalombuso ocuku uyabona ngoba nxa sekuku constitutional crisis enje akusachiyananga kakhulu le ngithe eZimbabwe. IZimbabwe anti yabona izana uPF tina yasingenisa ku constitutional crisis for the past 40 years ingalandela isisekelo selizwe. So konke lokho esifukubona kusenzakala kathesi kubo Trump labo Giuliani inyakanyaka sibili esijenga futhi iAmerica layo hayi isiyangisa kakhulu nxa kuyikuthi yiyo ebeyiproponent of i-democracy efuna ukuthi khona abahamba beyithumayela emazweni wonke nje emhlabeni wonke ukuthi kumele libe njengathi thina singabantu abalandela esekelo selizwe, you know, we are constitutionalist kunje kunje. Hayi akunjalo sibili ngoba nanko Giuliani khanyela kathesi ngabantu kade beletha imali ngudlu lapha abantu laba babotshiwe ababili njengoba kade sisho Nkomo ngabantu abangama kruku sivili and abama Republicans abaletha izimali ngudlu zingena khona pelizweni ukuthi zizo sponsor inyakanyaka yama Republicans nale kuvi kakhulu ndoda oTrump baphambanisile kakhulu ikho bezama ukuthi beyifihla indaba yabo le yabafuni ukuthi khona abantu bebuye kuCongress lapha bezobuzwa imbuzo uyabona. So kuvi ndoda kuvi kakhulu.
Igqwetha likaTrump uGiuliani yena njengoba laba kungabangani bakhe bebesebenza bonke ngabanjwa licala la yena
akakhulu sivili phela nomzana Nkomo uyabona uJuliani handi yilo phela igqwetha lika uPresident uTrump so izinto ebezifezwa nguJuliani vele bezivela kuyuTrump zifika kuJuliani uJuliani esebenza laba njani abadala laba babili laba sebebotshwe yiFBI so izinto zonke lezi bezivele ezinjani zivela phezulu siya kuJuliani zisiya khonale so uJuliani ikhathesi nje so kumele ukuthi libone ukuthi ziyamkhalela uyabotshwa kathesi uTrump inhlanhla yakhe kokona ukuthi uPresident who is serving cannot be indicted
khona ukuthenga amatikiti aya endaweni nye elingekho eliphendukayo ama one way tickets be kuyikuzama ukubaleka yini
ayikubaleka sibili ukuphuma sibili ijumuthi sengitshaya phansi ubalekela icala sibili akunjele phela ngama Americans babethengelana ama one way ticket and at this hour foot dabuyayangisa kakhulu ukuzama sibili o Trump ukuthi khona sebebanjiwe ukubanjwa sebebanjiwe sibili o Trump sebezama nje ukuthi bephume kufihla sihle ngapha la ngapha but sokuphume kuzidubukela khona kodwa uyabona lama whistle blower kathe sephume kuba manengi abantu labo sebephume kuyange ukuthi how kambe shizwe into sesegcekeni lezi lama Republicans lawo uyabona ama voters aseyangeka kathe ngoba ungakhangela kathe abantu abafuna ukuthi khona u Trump ebe impeached inamba yakho na silokhu ikhwela phela lokhu ikhwela sibili okutshengisa ukuthi ama Republicans lawo sebebonile ukuthi lapha kulempambaniso ekhona la
umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pa kwelemelika kodwa udabuka esilobela
Bandinolila, bandinoseka, mali banami, ngathi lumbizeni.
Chamoyo esigqibela izindaba zethu zekuseni ngengoma yakhe emnandi ethi iludogwenyu usotha lidlozi uhamba phambi kwabo bonke abahlabeleli emhlabeni jikelele yinqwele and amfuni mntu ophikisana lami kulokho sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAtus isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo eliphansi So kuqhamuke okwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko othi balakho ukuhlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Likhumbule sikhona iza kusihlwa ngo-past 7 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke kuhlelo khonapha ku-studio 7 kuhlelo lwezindaba ngolwesibili. Okwamanje kwanele mthokazi omuhle libe lempela viki elithukela.